ngezindlela ke kuthi ukuthi thina abanye sizahle sithi ke ukuganga kumbe ukuchwala kwade kutholakala emapholiseni ukuthi bebethunywa yilobona ababathumayo ukuthi khathe sele ngababopha. Ngaloko angikuboni kulesizathu sokuthi bake bamise ukubopha abantu abangalamalayisensi, bamise ukubopha abantu abangathelelanga ngesibota ngoba kuvele khona kulicala. Icala kalila ukuthi uthiwa umuntu umxolele ngoba edala icala ngoba ekokuqala xa uvele uthenga imota uhamba ngayo uyakwazi ukuthi isele esibhaqeni. Okwesibili uyakwazi ukuthi kufanele ukuthi xa uyitshayela kufanele ube nelayisensi yokutshayela. So angikuboni ukuthi kuyinto entsha lokho kutshengisa kumbe kukhomba ukuthi-ke uhulumende nguye-ke okade ethuma amapholisa ukuthi enze lokhu akwenzayo. Ngezindlela-ke sizabona futhi nxa sesibabona besenza kukade bekwenza, sizaba nobufakazi ukuthi njengoba imali ingasekho elizweni uhulumende sezama ukudinga imali ngendlela zokuthi asemapholisa angene emgwaqweni. Sizababona-ke bengasadingi wona amalayisensi kuphela, bengasadingi wona umthelo kuphela, babe sebedinga okunye ngoba yikho okuyabuyela konkani ukuthi baqalise ukunikwa amathagethi ukuthi ngelanga nekufanele izodloki ibuyele imali engaka ngoba uhulumende sebedinga imali kahle.
Kodwa ukungabi khona kwamapholisa emgwaqweni lapha sibona ungani abanye bebekwamukela ngoba besithi amapholisa ayenza khonoku obukutsho ukubana bazaguduza baze badinge yonke into befuna nje ukuthi babhadalwe imali. Ukubona njani wena khona?
Kuyikho kanye khonokho engikutshoyo ukuthi uhulumende ke nguye okwenzayo ngoba umpholisa xa kuthiwa uyakutraining uyabe siyathrainwa ukuthi asebenze umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo. Uyabe siyathrainwa ukuthi-ke anikeze itikiti lo ophambanisileyo. Kodwa-ke nxa bengazisa kuthiwe khona abantu babhalelwa amatikiti abanganamalayisensi babhalelwa amatikiti abangathelelani ziota kuzakhanya ukuthi benze umsebenzi waqondileyo. Kodwa singababona-ke sebeqalisa ukuthi kuthiwa kuyabhadalwa khonapho kulodlogo. Yikho okudala-ke ukuthi amapholisa abe sedinga okuningi ngoba uyabe edinga itarget ayinikwe nguhulumende aphinde adinge le yakhe phela ngoba endlini abantwana babe ngalashilfa umntwana uyabe engabhadalanga esikhushini. So mina kamboni ukuthi lapho kudalwe khona icala kumbe lapho kulecala khona kufanele ukuthi amapholisa atshele ukuthi bophi umuntu kumbe ungabophi umuntu. Kufanele balandele umthetho, bangalandela umthetho kangiboni kuyinto embi.